Ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lamhla limgcobe ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leli lenze lokhu eGwanzura Stadium eHarare ngesikhathi lithakazelela iminyaka phose engamajumi amabili 19 years labunjwa. UChamisa ugcotshwe ngumnumzana Morgan Committee omunye wabasekeli bakaChamisa.
Chamisa is duly bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the voice and support of the people.
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe, umongameli wabantu. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga.
Ukugcotshwa kukamongameli kweleZimbabwe kwenziwa nguChief Justice kumbe umsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe nguChief Justice Luke Malaba. Umthethondaba usanda kwethula ukuthi nguye owanqoba kukhetho ngontulikazi lonyaka. UChamisa waphanyeka udaba lolu emthethondaba esithi nguye owanqobayo, kodwa umthethondaba wathi nguMnangagwa. UNkosazana Tabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla leli, uthi uChamisa ugcotshwe ngabantu, athi umthethwandaba.
Abantu bathe khona kokuqala bagcoba ubaba u-advocate Nelson Chamisa usenguye upresidenti welizwe ofuna ngabantu owavotelwa ngabantu. Njalo kufuna ukuthi ubaba uChamisa wasebazisa ukuthi khona kumele sibe le-transitional authority. Lapha uMnangagwa lamasela abezani kumele bavume ukuthi thina njengebandla le-MDC uba uChamisa wanqoba. Sisukela khonapho bese sihlala phansi sikhangele ukuthi umnotho welizwe siwulungisa njani, kodwa kuyithi njengebandla le-MDC esibusayo ngaleso sikhathi.
Singathi-ke ukugcotshwa lokhu likwenze njani njengoba singabonanga kulamajaji kumbe abantu abanjalo, kwenziwe njani?
Hayi, anti sonke thina lapha njengebandla le-MDC silandela imfuno kaZulu. Lokho kwamajaji lokho kithi kakukho, ngoba kumele agcotshwe ngabantu abamvotelayo abelokhe bekholwa ukuthi yiyo inkokheli okumele ibe yiyo ehamba phambili ukuthi silungileli lizwe.
Khonokho-ke akusoze kucaphule ibandla leZANU PF.
Njengazi bacaphukela bangacaphuka, akulanto esiyonileyo, ngoba leyo bekuyimfuno kaZulu. Singike sanelisa ukuthi uZulu simbambe imlomo ngokuthi uZulu usekhethe ukuthi ubaba kuba uChamisa kagcotshwe.
Ye, kodwa abantu bazathi phela kasuze ahambe e-State House, so ugcotshwe njani?
I-State House yethu njengebandla le-MDC le babuChamisa aso ndlule ehlala khona uMgabe lalapho sokuhlala khona uMnangagwa. I-State House esikhuluma i-State House kaZulu, uZulu ngoba ngasikhuluma nge-democracy, i-democracy nguZulu. UZulu yena ngakhuluma ukuthi khona yikho abakufunayo yi-State House yethu le.
Ye, so-ke libona zani lizangena nini emgwaqweni litshengisela khonokho elifisa ukukwenza?
Emgwaqweni owakathesi sizangena-ke iZimbabwe yonke jikelele. Sibonga uZulu njalo sisizwa uZulu ukuthi usezimisele yini ukuthi singene emgwaqweni, ngoba singeke sangena nxa uZulu engasitshelanga. Kodwa namhla uZulu yena besithi kumele singene emgwaqweni namhlanje. UChamisa wasebazisa athi kumele sibhode iZimbabwe yonke jikelele ukuthi sizwe ukuthi intshukuntshu kaZulu yonithini.
Kodwa-ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF uthi yikuganga lokhu okwenziwe libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Chamisa.
Isisekelo selizwe lethu, i-constitution yethu iyakhuluma ekugqekeni njalo iyaveza sobala ubana umuntu oba ngumongameli uhamba njani, kusuka ngaphi kuze ufike njani, uzagqotshwe andibana abe ngumongameli njalo ugqotshwa ngubani. I-constitution ibalulekile kakhulu ubana lo ngumsebenzi owenziwa ngu-Chief Justice. Angazi ke bona kumbe bebelayo owabo u-Chief Justice na kumbe ukuthi bebedlala nje lokwana abakudla amashona amahumbwe, uyayazi ukudlala umaqatshelana. Ngabakho serious abantu laba and kuyadanisa kakhulu ukubona izikhuqamfundo ezinjana nabantu abakhangeleka beyo ngabantu abanomqoto kwi-society besenza izinto ezilobuhlazo ezinjalo, ezenzela ukungalandeli i-constitution yelizwe, ezenzela ukungahloniphi isizwe seZimbabwe pho ngabantu abanjalo.
Bathi bakwenze lokhu ngoba bona bathi banqoba kukhetho. Lokho kwakhulunywa i-Constitutional Court leZimbabwe Electoral Commission bathi vele kungamanga. Ngakho-ke yinkobe yenze uChamisa waba ngumongameli yolezo leZimbabwe. So ke manje lina njengabantu bezana uPF ulihlaba kangalani kono?
Ngibona ngathi ungaba lo muntu nje even oyedwa wezana uPF ongaba le ndaba lento enjalo uyabe segula ingqondo sibili. Lokho asonto vele kumele size sehluleke ukuthi sidle ngakho. Sizakala silokhu sidla, sigeza, silala, sivuka. Asindaba zalokho abakwenze lokhu yazi angazi wena ngabe ufaka njani ngingalahlanga umlomo njalo ngingalahlanga ukuzihlonipha kwami. Lokhu abakwenzileyo ngiswele la mazwi kodwa ibuphukuphuku bokugcina. Ngakho-ke asonto engingazi isizana uP F ubuhlungu kumbe engaswelisa ubuthongo iZanu P F kumbe engeza ukuthi iZanu P F kumbe ithalaze ithibilike. It's a non-event.
Ilizwe leZimbabwe okwamanje libhekane lenhlupho ezithiyeneyo okugoqela ukuswelakala kwemali lempahla, ukuqonga kwentengo yempahla lokusilela kwamafutha okupheka lawezimota.